Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 22 kuLwezi 2024 ngokhipho Stobe. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli welinye lamacele ebandla eliphikisayo eleCCC uMnumzana Jameson Timba labanye bakhe bafunyanwa ngumthethwandaba belecala lokwenza umhlangano ongekho emthethweni.
Xa kusiba le-advancement ebakhona encedisa ipolisi nge-HIV, khonokhona kuyancedisa kakhulu and kupha ihope ebantwini abaphila lomkhuhlane lo.
Inhlanganiso yabodokotela emhlabeni jikelele e-Doctors Without Borders ithi isithole ijekiseni ehlatshwa abantu abaligciwane le-HIV. Kulokhu futhelana kwele-South Africa okuvinjwa obokuza ukuba bengabi lamabhizimusi ezitolo okuthiwa zithengisa ukudla okubulala abantwana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli welinye lamacala ebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Jameson Timba, labanye bakhe abangamajumi amatatu lambili, bafunyanwe namhla ngumthethwandaba kamantshi belecala lokuqhuba umhlangano ongekho emthethweni. Abantu laba besebehlezi behlale e-Zuman Prison okwenyanga ezinhlanu, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Abanye abakubandla le-CCC abangamajumi amatatu ababotshwa loThimba batholakale bemsulwa. Babotshwa mhla ka 16 Nhlangula besendlini kaThimba eHarare benanza usuku lweDay of the African Child. Umantshi uMnumzana Colette Ncube uthe uThimba labanye bakhe batshaya amapholisa balimaza ababili njalo bagongoda imota yamapholisa. Uthe bazagwetshwa ngeviki ezayo. Kulababili abatholakale belecala kodwa okuthiwa babengekho ngesikhathi icala leli lisenzakala. Amagqwetha kaThimba labanye bakhe achasise ngokwenzakale emthethwandaba. Omunye wabo ngumnumzana Webster GT osebenzana nenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Judgment was delivered, of which the courts made a finding that 30 of the 65 were not guilty and the 35 were found guilty of the offense of participating in a gathering with the intention of causing public violence.
Uchichi Kubeke City, we have done this about Timba na Manya Malunga SCCC, abotshwa lawo sebehlale eRemand Prison isikhathi eside.
The matter has been rolled over to Monday, 25 November, for the pre-sentencing.
Olwela amalungelo oluntu obesemthethwandaba uMnumzana Peter Ncube uthi okuzisa ubuhlungu kuba abanye batholakale bengelacala ngemva kokuhlala isikhathi eside ejele.
Ukukhululwa kwabantu laba ababebotshiwe ade bebotshiwe Jason Timba kutshengisa ukuthi njengezizalwane zeZimbabwe kutshengisa ukuthi bebengabantu ade bebanjelelwe baphuma ukubanjelelwa ngumthetho nje, umthetho nalo obambelela abantu. Xa sebakhulile so siyabona ukuthi bebevele bengabantu abangelacala bede bephuma ukubanjelelwa njengabantu nje ngentweni engekhoyo, intweni ezobephuma ukufela amafupha njengegundwane.
Ngolunye udaba owayengummeli wemkoba North edale liphalamende uMnumzana Amos Chibaya namuhla uphiwe imvumo yokubhadala isibambiso sebail lidale le-High Court. Wethethwa icala lokuthi wahamba ngontulikazi lonyaka emthethwandaba ukuyadingisisa okwenzakala kuThimba nabanye bakhe. Amapholisa athi akwenzayo ikutshotshozela udlakela. Kolunye njalo udaba uNkosazana Mary Mbayiwa owayelikhosikazi lomsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga kwaliwe isicelo sakhe lidale elikamantshi ukuba kulahle udaba alethwesayo esithi sokuthethe isikhathi eside ukuba luthoniswe. Idale leli lithe kumele aphenduke ekuqaleni kwenyanga ezayo lisithi ugula kwakhe lokungafuni ukuma edale kungaphazamisa amalungelo kaChiwenga. Wethethwa icala lokuzama ukubulala uChiwenga. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso yabodokotela emhlabeni jikelele eDoctors Without Borders ethi isithole ijekiseni ehlatshwa abantu abalegciwane le-HIV iyaziwa ngokuthi iCabotegravir kumbe iCAPLA yona ezaphiwa amazwe agoqela eleZimbabwe, Mozambique, Malawi leSwatini. Umuntu engahlatshwa ijekiseni le uyahlala inyanga ezimbili enganathi amaphilisi kumbe uphi umuthi wabantu abale-HIV. Incwadi kwezempilakahle zithi ijekiseni le iqakatheke kakhulu ekulondolozeni impilo yabantu abaphila legciwane. Sixoxe lomunye olwela amalungelo abantu abale-HIV, uMnumzana Dumisani Nkomo.
Khona lapho kutwenti yeZimbabwe yikho lapho esingathi khona singabashayela ihlombe ngakhona lokho, ngoba nxa kusiba le-advancement ebakhona encedisa ipolisi nge-HIV, khonokhona kuyancedisa kakhulu and kupha i-hope ebantwini abaphila lo mkhuhlane lo. So nxa kuyikuthi khona lokho kuliqiniso sibili, ngoba into ezinye izinto uyabusuzwele enewsini until uzuzibone practically sesenziwa. Nxa ziqiniso i-government sitshala ihlombe, ikakhulu i-NGO nale okuthiwa Doctors Without Borders basebenza bele government. We know ukuthi i-government ingabe nama-challenges athize in terms of ukusebenza ikhangelana le need kumbe indingeko zabantu abaphila lo mkhuhlane wamagciwane. So leli jekiseni ngelinye le elisithi hope lethemba elokuncedisa kumbe enxe elizaphathisa abantu abaningi, namafitshane ngingasho njalo.
Zona inhlelo zokunakekela abantu abale-HIV eZimbabwe kathesi sikhuluma nje ungathi zihamba njani? Siyazi ezibhedlela eminye imikhuhlane zokuthiwa akula maphilisi, akula mitshina. Inhlelo ze-HIV zona zihamba kuhle na? Kuyatholakala konke?
Uma-ARV singathi yebo, nanxa kukhula but kukhula kwangikhona isikho lokhwana okuvezayo ukuthi kuyakhula, ngoba siyabe sikhangele ukuthi ama-supplies lawa abe 100%. Ngoba nakuyikuthi kungethuleki ukuba nama-programs asakileyo, one uzafetha ama-problem ikakhulu people living with HIV and AIDS, ngoba enye into esikhuluma ngayo yindlala. Abanye abantu they are even default ngesizathu sokuthi uyesaba ukuthatha ama-drugs lawo on an empty stomach. Ziyahamba inhlelo but ikakhulu lapho ezihamba khona kusemadorobheni, that's where lapho isingani zilohlupho khona. Ema-reserva kule challenge, ngoba even ama-NGOs wabona ezele bangumsindo, they make noise besedorobheni but ukuthi kube semaphandleni, ngoba they are more vulnerable people khona ngani. So we are hoping ukuthi they will improve as time goes on, but vele kujayi kwasukela vele kungani kuyakhulakhula kusenze njalo kodwa kuhamba, but sikhangelela ukuthi kube le-effort enkulu eyenziwayo. Angithi uyakwazi ukuthi umuntu ungamsola kakhulu ugcine ayesevele sesiwa ne-problem, but khona lokho okuncinyana abakwenzayo sibona ngani okwakhathesi kuyancedisa sibili kakhulu.
UMnumzana Dumisani Nkomo ulwela amalungelo abantu abaphila legciwane le-HIV bexoxa ecingweni lontukameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Sokubhubhe omunye njalo umntwana elokujini leSoweto ngemva kokudla ukudla akudinge esitolo esisathuthukayo esikasomabhizimusi wokuza. Lokhu kudale ukufuthelana okukhulu osokuthiye izizalwane zakwele-South Africa zitshaya phansi ngenduku zisithi asafuni ukubona ngitsho lo yedwa umuntu wokuza oqhuba ibhizimusi lezitolo ezincane lezi. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Amapholisa avule omkhulumlilo eDiepkloof eSoweto ngesikhathi zakhamizi zifuna ukudlithiza ngamazinyo abokuza abethengisa esitolo sokudla esathuthukayo okucatshangela ukuthi yiso esithengise ukudla okubulele ingane. Ukhansila weSoweto unkosikazi Brenda Dami uthe Studio 7 ukuthi lingane efileyo labangane bayo abathathu ithenge ama-chips kulesi sitolo. Ngemva kwalokho waqala ukuhlanza eguqula amehlo etshengisa ukuzwa ubuhlungu esiswini. Uhle wafa engakafiki esibhedlela, kwathi abangane bakhe ababili omunye uphenduka esibhedlela kanti omunye ulokhu ebangwa lezibini.
Simeleni, how many bantwana bethu bayashona. Umntwana omntwana mathole imali uzogijima yothenga snacks. I'm hurting as a parent, I'm hurting as a community leader, I'm hurting as a counselor. Kuthi Alexander all over abantwana bayafa sithini.
Isakamise Diploof umnumzana Moses Botha uthi ngemva kwalesehlakalo abukuza bonke abalalezi stolo abaphume baphele eSoweto kungakonakale.
Shop lawo avalwe. So sizazi ukuthi abantwana baphile. Ama-sponsor shop wonke avalwe. Then lama Pakistan babuye lapho phuma khona. Wawasibulalela abantwana, babulala i-youth yethu, babanikeza nama-drugs. Awathingisele nama-drugs. So they must go.
Umkhokeli wenhlanganiso Operation Dudula eyaziwa kakhulu ngokungemukela bokuza kumabhizinisi aselokishini lemisebenzini engadingi amakhono, unkosazana Zandile Dabula uthi uhulumende weSouth Africa usehlulekile ukuvikela izalwane zakhe, ngakho sekudingakala ukuthi izalwane zakwele South Africa zizivikele.
Silokhu siluza iy'ngane zethu, and we have a president that keeps prioritizing foreigners over us as citizens of this country. I think the only solution to this thing is ukuthi they need to declare a state of an emergency, because we are in a crisis. We have influx of foreigners, they come in and out, they don't respect the laws of this country.
Lesihlakalo senzeka ngesikhathi umongameli Cyril Ramaphosa esanda kumemezela ukuthi bonke abalezitolo esathuthukayo lezi kufanele babhalise kabutsha, baphiwe imvumo entsha kulandela ukufa kwabantwana asebefika amathumi amathathu 30 ngemva kokudla ukudla abakuthenge kulezi zitolo eziqhutshwa kakhulu ngakokuza. Okuviyo labesifazana kubandla le-Patriotic Alliance, unkosazana Victoria Africa uthi akusoke kwenzeke ukuthi bavume ngitsho loyedwa umuntu wokuza ukuthi abhalisele ukuqhuba ibhizimusi lezitolo lezi ezincane.
I-president yethu uyasidelela, akasihloniphe as a country, and loo nto leyo yenza ukuthi kube nzima ukuthi thina nathi siaba ma-South Africans simhloniphe. Into ayenzayo akanandaba, angeke sithi sikutshela uyibonela nawe ukuthi abantwana bayashona. Wena as a president uthi mabahambe bayo register indaba amaphepha, yena lama products basidayisela wona se azolungisa indaba amaphepha.
Uhulumende uthi bonke abaqhuba amabhizimusi okudla kuzafuze babhalise ngemva kokuhlolwa kwendawo abathengisela kuzo kanye lamaphepha abo okuba kwele South Africa ngokusemthethweni. Iningi labeZimbabwe lithi lokhu kuzabagcwalisa amagabha avuzayo njengoba indawo abathengisela kuzo zingeke zipasiswe, kanti abanye bathi abalawo amaphepha afunekayo ukuze babhalise. Iningi labo bathengisa ukudla okuphekiweyo emalokishini abalisa iHillbrow, Beria, Newveld, Tembisa leBrandfisher eSoweto. Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nguthuso Khumalo.
Sikesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Omelele ukungena esikhundleni sikamongameli weMelika umnumzana Donald Trump usekhethe uDokotela Mehmet Oz, owaziwa kakhulu ngohlelo lwezempilakahle olwethi Dr. Oz Show, ukuba akhokhele uhlelo lwe-Medicare lezinye. UDokotela Oz uzahlolisiswa lidale leSenate engakangeni esikhundleni lesi. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba abantwana abafika izigidi ezimbili 2 million babhekane nendlala eyesabekayo kule South Sudan okulempi yemvukela. Okwamanje sike sizwe imibono kahulumende weMelika. Ngesikhathi eleMelika lilungiselela umbuso omutsha ngozibandlela ngomnyaka ozayo, umcebisi kahulumende weMelika ubona ngendaba zekhaya umnumzana Jack Sullivan usekhulume kabanzi ngodaba lwezomvikela eMelika. USullivan uthi uma kukhangelwa ngemibono ejulileyo kusobala ukuba eleChina lifuna ukukhokhela kukho konke okwenzakala emhlabeni wonke jikelele eminyakeni elithumi engamathumi amabili kusiyafika amathumi amathathu elandelayo. Uthi lokhu yikho kumele kukhangelisiswe kakhulu nguhulumende ozangena ngomnyaka ozayo. USullivan uthi kuqathekile ukuba eleMelika leChina abe lendlela ezikhanyayo ezokukhulumisana okulenhlonipho.
Uto kunye njalo ukuqakathekileyo yokuba kube lokukhulumisana mayelana lezebutho. Uthi okusinda elemelika okwamanje kwezokudlelana lamanye amazwe ngokwenziwa ngele Iran elamaqembu amaningi ethusela elemelika emhlubulweni we-Middle East. Uthi kumele udaba lolu lulungiswe ngesiphangiphangi. USullivan uthi kusenzakala konke lokhu elerussia lihlasela ngamandla ele-Ukraine okwethusa amazwe asemhlubulweni we-Europe. Uthi udaba lolu lwenza kube lokungahlaliseki kwezomvikela endaweni le lemhlabeni wonke jikelele. Uthi lokhu kwengezwe ngokwenziwa ngele North Korea eselithumele ibutho ukuba liyencedisa ele-Russia. USullivan uthi kuqakatheke njalo ukuthi kube lokusebenza ndawonye kwelemelika ukwenzela ukuthi kuphathwe ngemfanelo ezokudlelana lamanye amazwe. Uthi lokhu kugoqela ukuncintisana leChina kukho konke okumayelana lezomvikela lokunye. USullivan uthi kuningi okwenziwa ngelemelika elifisa ukuba lobudlelwano obuhle lamazwe afana lasemhlubulweni we-Indo-Pacific. Ugcizelele esithi lokhu kungaqiniswa ngokudlelana ndawonye kwabantu bemelika. Uthi kuke kwenziwa okufanayo okumayelana lelizwe le-Ukraine edalele House of Representatives kanye lele-Senate kuvotelwa ukunika ele-Ukraine imali yokulwisana lele-Russia. Ngakho-ke uSullivan uthi ngombono wakhe labanye ababona ngezomvikela lokhu kumele kuqhubekele phambili. Uthi kumele uhulumende ozangena embusweni akhumbule lokhu njalo athathe amanyathelo afanayo. Uphinde wathi akulayela uhulumende ozangena esikhundleni yokuthi adlelane lamazwe angenza elemelika lizivikele sonke isikhathi. Uthi lokhu kugoqela ukuvikela ilizwe ekusetshenzisweni kwemitshina yakulezi nsuku.
Le yimibono kahulumende wemelika. Zimbabwe. Izakhamizi zithi indlala ilokhu isidla ubhedu elizweni ngenxa yesomiso lokuphidlika komnotho welizwe nanxa uhulumende emanyane lenhlanganiso ezizimeleyo lamanye amazwe esithi uqhuba inhlelo okufanele ziphathise abaswelayo. Ukuze sizwe okwenzakala emadolobheni, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umgcini sihlalo weZimbabwe Congress of Trade Unions kugatsha olungentshonalanga yelizwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Silabantu awunazela ukuthi balengadi abaziphiwayo, abantu abadala abalalaba badinga ukubana bancediswe balengadi abaziphiwayo. Ungananzela izilimi ezikhona laphana akusayizilimi ezinhle kakhulu. Yebo, silezikotsho, abantu bayezikotsho, abanye balamabholo, kuyathelelwa khona abantu akwenziwayo. Kodwa sofika esibangeni sokuthi khathi esingaku uyathola amanzi ezulu oyiwo amanzi anothileyo kwezokunathisa izihlahla ukubana abantu baphumelele. Kade singawulezi zimfa uyabona abantu badonsa nzima ngoba nishilo ukuthi amanzi abe nekho isikhathi esinene. Kulezi zimfa kuyatshengisa ukuthi kule ngozi yokuthi abantu basuka bahlale bebaningi khona phana. So kuletha ingozi yokuthi engxenye singaba lemkhuhlane etshiyeneyo eyabo cholera, eyabo typhoid khona phana ukuthi abantu ihygiene yabo isuke iyehle iye phansi. Itshisa kangaka uzananzela ukuthi ama-temperatures aphezulu kakhulu. Udinga ukuthi abantu banathe amanzi amaningi, abantu bageze. Siyabona ukuthi emalokishini lapha abantu ukuthi ababhalise ukuthi kule ngatsha ezibhalisa abantu. Kodwa-ke eqinisweni ukuthi kuleyo kuyathenjiswa asikahlangani lako sibuluthi abantu bethi bebhalisile bese kuthiwa bazancedwa ngokudla lokhu lalokhu lalokhu. Njalo phela loko sikunanzela ukuthi ngasikhuluma ngaleyo ndlela khathi sokulala into yokuthi abantu sebelima emadrobheni okuthiwa i-urban agriculture kulumnyaka ophelele owakwenzakalanga, so abantu vele sebephakathi kwendlala. So kusuthi lakathe sabanye abantu baswela ngoba le mpupu imali yempupu ayikho, imisebenzi ayikho. Sibone lo imikhono moyelizoyivela ufile abantu abasebenza abaningi ama-factory avalo. Kula bantu vela abadla kanye ngelanga khona bemadorobheni koBulawayo. So kusenza impilo yabantu emadorobheni badonse nzima, kuphosephosa kufana khona nale makhaya. So njalo kwezindawo siyathola kulokhu khonona ukuthi bona abantu ababhalisayo abazithi ngani be-social welfare. Kuyabe ngasibobani sibulane abaqhathwe isebenzi kahulumende. Uthole ngxenye ngabantu abayingxenye yabona amaphathi ezombangazwe. Khona kwahle ukuthi sokule ngozi yokuthi engxenye kulabanye abantu abangagcina bengatholanga uncedo. Lwana umuntu esekhangela abantu bonaba asebenza labo ebandleni. So ngamafitshane uhlupho abantu balabe eZimbabwe isomiso sithayile sibili sazo abantu bazi ukuhlumo esethemba ukuthi engxenye yinkosi ngala yayisihawukela kunganizulu ezinhlupho engxenye ezingehla ziye phansi kodwa wakathi esihayi sesiqongweni sohlupho le ndingeko zabantu eZimbabwe.
Lo ngumnumzana Ambrose Bindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso elela amalungelo ezisebenzi ezeCTU kusigaba sentshonalanga yelizwe, wexoxa econgweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekwaBulawayo. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Yes, Studio 7 livuka njani basazi betabahle. Yeah, hayi sibonge lapha umhlonishwa ubaba uMoses. Hayi umtshelile ubaba uChuma. Hayi uzwile futhi labanye abangani bakhe abazwile abasebandleni lokwehluleka. Bese ngisithi mina ibandla lokwehluleka imali yehlulwa ikusupplier uBulawayo ngogetsi. Kuthi ukuthi ma kungase kwenzeke ukuthi amalungelo abantu ayalandelwa no-constitution. Kuthi ukuthi kuyabe sokunzima phela ukuthi wonke umuntu oyi-citizen yaseZimbabwe kufanele athole ugetsi, kufanele athole amanzi. Uma behlulwa ikusupply nje lezi ndawanyana ezincane ezisanogetsi okwamanje, sokufanele ukuthi besupply district by district, ward by ward, sebhuku by sebhuku. Kuthi ukuthi phela kuyaba inkinga yonke phela. Kuyacaca ukuthi kuyi-indication ukuthi iZANU-PF libandla lokwehluleka, lezesa yalo lezesa yangkhona kuyilibandla lokwehluleka.
Studio 7, Studio 7 njani ngofela iqiniso lo khulumayo. Ayi sayifile iZimbabwe sigoqa izandla sibukele ukuthi sibona amanye amazwe alwela izwe labo. Thina iZANU nalabo boJuma ababhizi bekhulumela iZANU nako manje sokuthiwa izinduna sokumele zibambe imihlangano yokuthi abantu babulawa kanjani kuground. Labo ngibonga abantu becholocho, labo abantu abecholocho abaqine impela vele ilena bengayifuni izinduna bengazifuni ukuthi zize zizolintuza abeze bona. Angithi kuqala babethumele amasosha abuthi azobulala, manje akuze bonake phela bezosho ke phela bona ukuthi laba abantu esasibabulala sasibabulelela ukuthini. Kungathi abantu becholocho bengaba yisibonelo kwezwe yonke indawo emadibheleleni ukuthi kathi kwakubulawelwana babebulawela ukuthini, babeyenzeni laba abantu ababulawayo. Ayi njengezani madoda, hayi manje ezikolweni abantwana bafundile ukuthi esikolweni ma ungathi uyafundisa umntwana ungehlulwe ukubhadala, ungugogo, ungukhulu, ungumama oimfelokwazi, ungubaba awunamfazi, sokuthiwa kungcono kuzothathwa lo naleli tafula la kuzodlela khona laba abantwana, kuzothathwa leyo mbiza la kuzophekelwa ezophekela laba abantwana. Lowo mntwana ma kuwukuthi uthathwa leyo mbiza kusasiyophekelwa kuphi?
Studio 7 linjani Mthokazi omuhle. Hhayi ibandla lezana Mthokazi ngeke lize litshintshe ngoba imfundiso abayitholayo yiyo le yokubulala abantu. Abayithola vele zisuka kumkaba lakhathe sisaqhubeka kona lapho ngeke izitshintshe noma kungangena iphi i-youth still kuzolokuhamba ngaleyo mfundiso ngoba imfundiso abatshelwayo ukuthini ma into zihamba kanje kumele nibulale ukuze into zihlele zivuna bona. So ukuze nje kutshentshwe kuzomela nje ibandla leli likhitshwe.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Kuliviki kuhlelo Woza Friday sileqembu lezomculo werumba kumbe ithibilika elizibiza ngokuthi induna zedale elikhokhelwa nguBarry Siboniso Phumuzile Dube odabuka eDandanda eLupane. Wamanje leli qembu lise South Africa. Asizweni umsakazi weStudio 7 eza Jesus Banda ekhuqa lo Dube.
Umholi wenduna zedale uzibiza Barry Mr. Zibo. Nguye silaya sizweni elandisa ngembali yakhe.
Igama lami lokuzala nginguSiboniso Phumzile Dube, ngu-vocalist weqembu induna zedale. Ngafunda i-primary le-creche endaweni yaseGegema khona eLupane eDandanda. ngizoqedela futhi primary stages emhali grade 6 no 7 emhali primary school emagwekwe ngazifunda izifundo zami zaphezulu ze secondary emagwekwe secondary.
Selama amazalathi ambalwa uDube ngiyolova ingoma zentuna zedale ecula ngesilungu umdumo wechibilika
senginamadlalathi amane lamasingle track amathathu le DVD eyodwa obhala ingoma yimi uBerry Mr Zibo ngiphinde ngihlabele futhi ngiphinde ngibe ngubacking vocalist walo leqembu so konke nje iqenjini kuphethwe yimi zonke intambo nje izinqumo zithathwa yimi, ingoma zibhalwa yimi, ziphinde zihlatshile yimi futhi. Kume manje i-illegal immigrants, ngitsha nje iqala iziyophela ngesilungu.
Mr. Zibo uvela kugama lakhe lokuzalwa elithi Ziboniso. Wona nxa ufuna umculo wakhe usutholakala batshele Berry ukuthi bawuthola njani.
Enambeni zami lezi zithi 0027634341102 emahole emabobela Dube bazonithola khona lapho noma baye kuFacebook page ethi Berry Mr. Zibo and Induna Zedale noma baye kuTikTok ethi Induna Zedale 1 bazothola khona imisebenzi yami lapho. Ingoma zami zikhona ku-more than 50 online platforms. Uyangena nje ubhala uthi Berry Mr. Zibo, ngiyabonga.
Induna Zedale hilo iqembu. UBerry Mr. Zibo nguye umholi walo. Mpela sonto elithukela kini lonke igama lami ezo Jesus Banda.
Siyazizwa siyasuka lapho namhlanje silethemba lokuthi lijabelaze lapho salaqama kwamazwane. Yes, isikhathi savumi ulive talk sixoxa namhlanje ngokuzanywa ngele Zimbabwe elifuna ukubuyela kumanyano we-Commonwealth. Siliqhubeke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje, lilalele ilive talk lingakhohlwa sibili oluvalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube ngisithi libe lempela nsodo enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.